Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Sangana kwezekuseni mthwakazi ngolwesine mhlaka 3 kumvimbitho 2022 igama ngontungameli Nkomo ezihamba phambili kulabantu ekade behlome ngombhobho lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Tendai Biti phakathi kobusuku eHarare bagamula owesilisa olinda kulindlu walimala kakubi. Umanyano we-United Nations uvote usamukela isinqumo sokusola eleRussia ngokuhlasela eleUkraine kodwa eleZimbabwe libe ngelinye lamazwe akhethe ukungavoti kumbe ukuthatha uhlangothi. AbeZimbabwe abaxotshwe kwelebhilithane ngoba bengela maphepha bazafika eHarare namuhla. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulabantu ekade behlome ngombhobho lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla le-Citizens Coalition for Change umnumzana Tendai Biti phakathi kobusuku namuhla bagamula owesilisa olinda kulindlu eHarare walimala kakubi. Imifanekiso ethunyelwe iStudio 7 iveza unogada lo esopha igazi njalo elamanxeba okuganyulwa ekhanda. Abantu laba babikwa befike balwisana laye besithi bafuna uBiti yena obengekho endlini ngaleso sikhathi. Obekhona ngunina lamanye amalunga omteni wona abikwa ehlabe umkhosi ekuhlaselweni kwalunogata. Ofundela ubuqwetha njalo elwela amalungelo oluntu umnumzana Emmanuel Zellers Gumbo utshele iStudio 7 eseklinikhi lonogata lo ukuthi ulimele kakubi. Kodwa uthe ekliniki katholanga ukwelatshwa okufaneleyo ngoba abongi bethe kumele ayebuya lencwadi evela emapholiseni etshengisa ukuthi ulimale esenzani. Ugumbo uthe bacabangela ukuthi lokhu kwenziwe ngabasekeli bezanu-PF. Asenelisanga ukukhuluma lobona ngokwethulwa kwembiko kuZANU-PF umnumzana Tafazwa Mugwadi. Sehlulekile njalo ukukhuluma lamapholisa ngoba bekusebusuku. Udlakela lolu luza ngemva kokubulawa kwelunga lebandla likaBiti umnumzana Mboneni Ncube ekhwekhwe ngesonto ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu-PF. Kodwa iZANU-PF iyakulandula lokhu. Umanyano we-United Nations uvotile izolo usamukela isinqumo sokuchothoza eleRussia ngokuhlasela eleUkraine. Kodwa eleZimbabwe libe ngelinye lamazwe angamachumi amathathu lanhlanu 35 akhethe ukungavoti kumbe ukuthatha uhlangothi kulolu daba. Amazwe avotele isinqumo lesi emhlanganweni we-United Nations General Assembly edlula ikhulu 141. Akoqela iMelika, iFrance, iBhilitane lamanye aseAfrika afana leBotswana kanye leZambia. Isinqumo lesi iDraft Resolution sixwayisa umongameli weRussia umnumzana Vladimir Putin ukuthi esuse amabutho akhe kweleUkraine ngokuphangisa. Amazwe akhethe ukuma eceleni njengeZimbabwe agoqela eleSouth Africa, eSudan, Namibia, India kanye leMozambique. kulamazwe njalo amahlanu avotesa la ukusola iRussia abalisa yona iRussia, iNorth Korea, Belarus, iSyria kanye leEritrea eyiyo yodwa ilizwe laseAfrika elivote lisekela iRussia. Sibuze intatelizindaba uSimbarashe Nembaware ukuthi kungani iZimbabwe ingafuni ukuthatha uhlangothi kuloludaba.
Singananzela ukuthi amazwe anjengeZimbabwe, South Africa lamanye lawo akuluhlu lamazwe akhethe ukungavoti ancediswa iRussia ngesikhathi elwela uzibusi. Kulo mfanekiso kade ugcwele kuhlangothi zokuxhumana lezi kuma-WhatsApp lapha dala khona ngama-70 uPutin elisotsha etrena yabomnangagwa abomashel eTanzania khonana. So it shows a sense of gratitude. Amazwe amaningi e-Africa alokubonga entweni eyenzwa iRussia ekutholeni kwabo uzibusi. So kube nzima ukuthi-ke nasi iRussia kule situation enje bevuke beyichothoza. I-South Africa nangwayo khathesi nxa sikhanyele kule BRICS kwafonywa ibhanga elokusiza amazwe outside of i-World Bank ukuthi hayi thina sisayi i-World Bank sesifome elethi ibhanga eligoqela South Africa, India, iRussia neChina. So i-South Africa njengelunga le-BRICS ngeke ivuke ichothoza elinye ilunga le-BRICS.
Ubona iphela njani indaba yeRussia leUkraine le?
Isusa sendaba nkomo ukuthi iUkraine ifuna ukuba lilunga le-NATO. Yebo ye, iUkraine ingajoyina i-European Union njengaboFinland, kodwa ingabe lilunga le-NATO. Ngokuba lilunga le-NATO kutshona, kutsho ukuthi i-America njengomaqhuzu we-NATO, u-America usezabuya azofaka ama-army base akhe e-Ukraine. And i-Ukraine njengomakhelwane we-Russia kule border eyi-2,000 kilometers. Cabanga i-Russia izizwa engasela security. I-security ye-Russia isi-compromise ngokuthi i-America isile base. I-Russia le-America izitha. Uzakhumbula ukwenzakala kuqala i-Cold War. I-Russia yenzani? Ihamba yafaka izikhali zayo e-Cuba. Okwethusa i-America ngoba i-Cuba isemngceleni lawo iseduze le-America. Okuyinto yenzani? Ethusa i-America kwaqasa ukubalani le ngxoxiswano, baqasa ukuxoxa. So i-America ayikujwayelanga ukuthi kube lo muntu osemnyango wakhe ongumakhelwane ophethe izitho ngamlwisa. Yi-situation i-Russia eyonawo ukuthi hhayi isitha sami esiyi-America sesifuna ukuthi lo umakhelwane wami abe lilunga lenhlanganiso yakhe ukuze yena azofaka ibase. So yiso isisusa sami esengxabano lesi. Kuzaqedwa kwini? Ukuthi hhayi i-Ukraine idedele lesi sifiso esokujoyina i-NATO.
USimbarashe Nembaware intathelizindaba. Umhlangano obuhlaziya imizamo kahulumende yokuguqula umthetho olawula imisebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo oqhutshelwe elokitshini lemakhandeni kobulawayo izolo uphele buthumuthumo sokule ngxabangxoza abantu abaningi bachitheka bengakethuli imbono yabo. Lo mhlangano uchithwe izikliwi ebezisithi nxa kukhuluma umuntu ochothoza umlayo we-Private Voluntary Organizations Amendment Bill zibange umsindo zikhwele lasematafuleni. Kule mihlangano efanayo esichithwe ngalindlela kwezinye indawo ezigoqela eHarare. Sixoxe lomunye obesemhlanganweni wemakhandeni oyisiphathamandla senhlanganiso yebulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladlandiweni.
Abantu bathatha inhlelo lezi ngani into zokudlala. Uhulumende ukhiphe imali enika iparlamenti ukuthi ibhodabhode elizweni izwe imbono yabantu. Abantu kasibathenelisa ukuthi bakhuluma kanti sebehlabela, sebeklabalala, sebevala ukuthi abantu batsho imbono yabo. Kuyikuyeyisa umsebenzi wedala lephalamende. Le mali efakiweyo isisiba yize kakhulu. So futhi khona nake imali le iyabe isidlalisiwe nxa abantu bengasakhulumanga. Kodwa kumele sazi ukuthi nxa sisiya emhlanganweni leyi, omunye lo munye nje njengesizalo seZimbabwe kumele aphiwe ithuba lokuthi akhuluma kucabangayo ukuze imibono yakhe izwakale.
Kucacile yini kini ukuthi ngobani laba bantu abaphazamisela umhlangano? Bekukhanya ukuthi ngabaliphi iqembu yini? Njalo amapholisa ebekhona?
Hayi akucacanga abantu ababengafuni ukuthi abantu bakhuphe imbono engafanani le yabo, ikakhulu abantu akade bekhuluma besithi bafuna ibhili leyi imiso iyeguqula. Yebo kade bevinjwa kakhulu ngendlela engibone ngayo. Hhayi azuke kube namapholisa umhlangano ukuba ubengani uyama. Ngathi uqale vele wona nje late sokusiyachaya ihola lesithathu emini. Nginaka nokuthi ungabe uhambe phose ihola kumbe ihola lengxenye wasuphela kanjalo. Abantu bakhonondile empeleni ukuthi siphuze ukuqalisa sesiphayinsa ukuqeda kanjani. Kodwa okade khokhela emhlanganweni uqale waxolisa wathi kukhona kobambileyo kade kumele befike ngehola lesibili emini.
Umthetho lo usolwa ngabantu abanengi, wena ubona njani?
Ungani uqinisa isandla kakhulu kunhlanganiso enceda uzulu ezizimeleyo. Amazwi asetshenziswayo emthethweni lo ngamazwi engathi anzima, asuka engaphazamisa kumbe asinde kumbe abe imigoqo ekusebenzeni kwenhlanganiso ezizimeleyo ngendlela okulotshwe ngayo. Okunye futhi okungani kuyethusa kuyakhathazayo ukuthi umthetho lo ungani ubeka amandla amaningi kuminista ukuthi alawule umsebenzi yenhlanganiso ezizimeleyo. Umbuzo obusithi nxa uminista sekela amandla ukuthi akhiphe okhokhelayo kumbe omunye olilunga eliphezulu leyo nhlanganiso afake omunye umuntu, inhlanganiso lezi ziyasala yini izinhlanganiso ezizimeleyo kumbe sezisiba igatshana kahulumende?
Umnumzana Michael Mhlahla Ntiweni, ngowenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association. Umanyano wamasonto oweChurches Convergence on Conflict and Peace Consortium ukusolile kakhulu ukuchithwa kwalemihlangano ngobudlwangudlwangu. Usithi amapholisa kumele athathe amanyathelo. Sixoxele umqondisi weZimbabwe Christian Alliance elilunga lalumanyano, umnumzana Useni Spanda.
Sinanzelela ukuthi koBulawayo kube lokudlwangudlwangu, abanye baze basuka sebebaleka bephosa betshaywa ngabantu. Siyakholwa ukuthi amaZimbabweans akwazi ukukhulumisana bexoxisana lalapho abayehlukana khona imbono, kodwa kungadingakali ukuthi kuze kutshayanwe. Ngakho siyacela kumapholisa ukuthi ngabe amapholisa abaphethe ukuthula ezandleni zabo, abakhangela ukuthula kwesizwe, bebe khona kulimhlangano ezayenzwa ezindaweni ezilokhu sisasele, ukwenzela ukuthi umhlangano ukwanise ukwenziwa uze uyephutsha. Ngoba eminye icini sivaliwe kungasahlanganwa njengalo wathi khona koBulawayo eMakhandeni, kugcine sokungasakhulunywanga ngenxa yokuthi kube lobudlawundlawu. Ngakho-ke thina njengabafundisi besicela abantu beZimbabwe ukuthi ngabe bengafunda ukuthi umuntu uyakwaniswa lo mbono wehlukane lo wakho, kavunyela ukuthi akhulume ngendlela akubona ngakho izinto. Kulabane abathi lumthetho awube khona, kulabane abathi ungabe khona. Zonke inxa zombili lezi kazivunyela ukuthi zikhulume, zifake imicijo yazo, kungabi lokutshayana lokulwisana.
Umnumzana Useni Spanda, ngomqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Ibandla likamnumzana Nelson Chamisa ele Citizens Coalition for Change lithi ingamanga imbiko yokuthi uMboneni Ncube ubengayisilo lunga lalo. UNcube ubulawe ngabantu abanakanelwa ukuthi ngabasekeli bezanu PF emhlanganweni kaJamisa eKwekwe ngesonto. Isikhulumeli saleli bandla uNkosazana Fadzai Mahere wethule umfanekiso kaNcube egqoke impahla ezilempawu yebandla labo njengobufakazi kulandela udaba oluphume kuphephandaba likahulumende eleChronicle obelusithi umufi wayengasomlandeli kaChamisa. Kulembiko ethi umalume kamuyi obikwa esekela ibandla lezanu PF nguye obonakala esebenzelana labebandla elibusayo emizameni yokuhluthuna isidumbu sikamuyi. Ibandla le-CCC lithi liqhube uphenyo kuzigaba zonke zelizwe ligcwayisisa ukuthi uZulu uthini ngalolu dlakela. Ngomnyaka ka-2013 ibandla leli lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai lagcina liphuma kukhetho ngenxa yodlakela. UChris Gande weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafaspanda.
Abantu badanile bazondile ngalokho okwenzakala eKhwekhwe lapho ababulale khona uMfokancube laye esithi wenza okuthandayo olandela umuntu omthandayo njengoba amaNdebele bathi khetha omthandayo. Izanu sisenza khonokhana eyakwenza ngezikhathi zikama-1980 iqeda abantu ngegukura hundi i-genocide umqedazwe singathi i-genocide key babamba abantu kabi baqeda abantu ebhalakwe emzola emidlands egwanda khathesi umnangaba. Yikho ke sizama ukuthi sitshele isizwe sikamphakazi lomambo ukuthi okwakhathesi ibandlaleni ele-CCC alibuyele emuva. Siyazi asithwalanga zikhathi athi asilazikhali asilano okwedi ibaloti box ibaloti paper lapho esizafaka khona ucawu. Yikho ke abantu beZimbabwe siyabaxwayisa njalo sibapha umfutho lomhlahlandlela ukuthi akusabuyelwe emuva ngoba esivela khona kukhatshana. Bangazama wonke amaqinga benzeni.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change. Ezinye sezizalwane seZimbabwe ezixotshwe kwelebhilitane ngoba zingela amaphepha okuhlala kulelo lizwe leza ke zapika entolongweni zikhangelelwe ukufika ekhaya namuhla. Ugatsha lwenhlanganiso elwela abavela e-Afrika abahlala kwelebhilitane eye-Rise to Remain UK luthi abanye abakade bekhangelelwe ukubuyiselwa ekhaya benelise ukuhlengwa ngamagqwetha abo. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele siphathamandla salinhlanganiso uNkosazana Magadaline Moyo.
Abantu bayahamba ngempela namhlanje uma ngabe yonke into ihambe ngendlela. Kodwa okunye okuhle futhi ukuthi kulabantu abakwazileyo ukuphuma baphuma ngebheyili ama-application wabo aphume lelo ukuthi bangangeni kuleyo indiza ehambayo.
Bangaki kahle kahle abahambayo njalo abaphumelele ukuthi besale bangaki?
Okwenza ukuthi singabikwazi ukuthi bangaki abahambayo ukuthi abantu bahamba besuka endaweni ezijiyeneyo, indawo lezi ezifana namajele la abavalelwe khona. Baphuma ezindaweni ezijiyeneyo, kunezinye okuthiwa yi-Colebrook, kuleyinye ebizwa kuthiwa yi-Heathrow, eyinye yi-Gatwick, ezinye ngabo Newcastle. So asikwazi ukuthi bangaki. Esikhathini esiningi bayafaka abantu emabhasini bebaqondise ku-airport eyodwa, inamba ziyohlangana lapho.
Inhlanganiso yakho kuyini ebikwenza ukuphathisa laba bantu njalo ulwazi lolo luningi ngabo niluthola ngabo?
Inhlanganiso yethu inhlanganiso elwela abantu abakwamanye amazwe abakuleli lizwe, inhlanganiso exoxisana nalaba abafaka imithetho yokunikeza iziphepheli incwadi zokuhlala lana. And ukuxoxisana kwethu sixoxisana ngencwadi ngefoni, kungangathi akubuzwanana, siyahamba siyetshengisela ema-ofisini wabo. Izolo besikhuluma nalaba kade bephakathi e-detention akade belungiselela ukuhamba, besixoxisana nabo ku-Facebook naku-Instagram ekuthiwa yi-Manchester No Borders. Besitshele ukuthi baphatheke njani ngaphakathi njalo besichazele ukuthi abameli babo balokhu bebalwela bayazama ukuthi babakhiphe lapho ngaphakathi. Le ncindezi nje ebilapho phakathi abayithole ilapho kuleyo ndawo abavalele kuyo.
UNkosazana Magadaline Moyo ngoinhlanganiso ye-Rise to Remain UK. Selikubonile na okusemaphephandabeni? Isayithi ithi uNkosazana Thokozani Khuphe ugudle iguma izolo ekhomba ukuba ulakho ukusebenza lebandla le-Citizens Coalition for Change. Ikroniko ithi izulu lize lana kobulawayo la kwezinye indawo zemathebelelendi izolo ngemva kwesikhathi eside. Isikhathi sembiko yenu.
Ngibingelele kustudio 7. Ibizo lami ngumehlukanisi Washington Ncube ngikhosikente. Sibe lomhlangano omuhle ngolwesithathu oludlulileyo. Savakatshela ucomrade upresident wethu uSibangiliswe Nkomo. Hayi, umhlangano wabe muhle kakhulu kakhulu kakhulu, njalo abantu babe baningi ngendlela esimanga. Yikho ngithanda ukubonga nje bonke abantu abasukumayo bazoba kanye lathi kosikenti. Izaphu iyinhlanganiso engicabanga ukuthi siyayithanda ngobuningi bethu, njalo izaphu iyona eyaqala ukuthi sukumele ezombusazwe ngenjongo yokukhulula abantu beZimbabwe ngebhadi azizange singene embusweni. Yikho kwangena abantu ababele njongo yokuthi bebuse abantu kodwa bengakhululi abantu. Sesisenhlelweni zokuthi hayi, inkukhu kayiphume ngoba iqhwayele emuva, njalo isisa emuva.
Sanibonani emsakazweni Studio 7, saziqhenya ngani kakhulu ibambeni kanjalo. Angithanda ukuthi nami Paulo ngokuthi amaphathi lawo amabandla amaningi akhona ekhaya nabe ayabambana wonke izinto eyodwa. Ngizwe omunye ethi kumele uchamisa ahambe ukukhulumisana nalabo abamaqembu amancane laba izinto eyodwa. Ngithi cha, mina ngoba baphumile abanye bakhona bebe kuyo le party sase-alliance. So kathesi njengoba sebona sebefome i-CCC nabochamisa sebefuna ukuthi bahambe bebanxusa beseze bezodiliza iphathi. Cha, kodwa wona umoya uyavunguza. Ngiyabonga kakhulu ngochamisa amandla akhe angaka. Uma kuthi uphuze uNkulunkulu wakube njalo, ilizwe lakithi liphakosize. Bekulilizwe elihle kakhulu eminyakeni edlule esizalo, kodwa manje lusizo angazi luchaze kanjani. So uChamisa maye namandla ukuthi alibuyisele esimeni ilizwe lakithi, sithi uNkulunkulu wabe naye amandla. Asibhoteleni iphathi eyodwa sonke singama-opposition, hhayi ukuthi siyenxuswa. Kusho ukuthi umoya baba bengawuboni ukuthi uvunguza uyaphi. So ukuthi uforced umuntu ukuthi kaye lapho ukuphambana khona lo moya uyabezomosha.
Salubonani basakazi bakithi abathandekayo. Hayi, siyabonga ngendlela elisisakazela ngayo. Esh, maqondana lezombusazwe lezi. Ya, bekuhle khona ukuthi ngabe abantu bayavuma kuhlanganwe kube ukhutshwe lizalo PF leyi. Hayi, ilizwe lifile kade lafa. Vela kuthembisi lokuthi lizavuka leli lizwe. Abadala bagugile laba njengemgwaqo yabo le egugileyo, yonke into igugile njengabo. Abake bame badedele abatsha babuye lezinto ezintsha.
Salubonani, salubonani Studio 7, linjani? Siyabonga kuzinyuzo ezimnandi lisiphathela zona. Bakithi siyacela sivotele neChamisa bani. Umuntu esimbonayo ukuthi labalandeli abaningi, umuntu esimbonayo ukuthi engakhona ukukhiphizana. Siyacela, siyacela madoda, siyacela. Asivoteni ngobuningi bethu madoda, sivoteni neChamisa madoda. Siphume ezinkingeni ezesiyizo madoda, siphume enkingeni ezesiyizo. Ukuhlala ngizilapha eMpumalanga. Ngokuzala ngilaphela ubani igama engiPetros. Ngiyabonga, but ngombono wami asivoteleni uChamisa. UChamisa ngumuntu ongakhona ukukhiphizana, ngoba la amanye aphathi lawa hhayi angaboni ngakhona ukukhiphizana.
Linjani, linjani basakazi bakaStudio 7 lonke nabalaleli lonke kuzindawo ngezindawo okufinyelela khona uStudio 7. Okhulumayo ngukomo, ngibuya elupane esigabeni saseqana loba ejabiwa. Isicelo sami engilaso, benginesicelo sokuthi aluba kuyenza amaphathi lawa wonke akhona, ake sizameni ukuthi ke sime ngobandlululo ukubandlululana. Sizame ukuthi sincedisene lindoda enguChamisa. ngoba yona yiyo ngathi iseduze lapha kuzano siphushe yena uChamisa sonke simphushe uChamisa ayibamba lapha ngoba yena nguye seduze adonse ilizwe leli lapha elinamathele khona kule ingcino le ezano adonse ilizwe leli lana lingcothuke lapha kuzano elibuye ngaphe ezandleni zikaChamisa lokhu okuningi sizaphela sikulungise sesilikhuphe lapha kuleya ingcino elinamathele khona okuningi kuyaphela kulungiswe.
Salibonani kundawo zonke zelizwe lakithi umhlaba wonke jikelele. Mina ngu-Ian Masango ngizalwa kodakamela enkaya. Ngilesimanga esikhulu kakhulu ukuthi kade kwelethi iqembu leli le-CCC sakhanya sengani sifakelwe amehlo amakhulu kangaka ukuthi kade uvalo ngulwane. Kodwa ithembe elikhona elinikeza lona ukuthi hayi singesabini ukufafazwa ngamanzi, singesabini ukutshaywa, singabe lavalo lalutho. Asifakeni isibindi ukuthi asiqine sibophe izinkalo kuzalunga phambili.
Livuka njani basakazi bakwa-Studio 7. Thina siyavuka athina etsholotsho ngapha siphakathi kokunzima kakhulu. Amabele aqala atshawa isiqotho sasibulalela amabele. Khathesi ilanga liyatshisa kulaZulu, asisavuni lutho, akusela sivuna, amabele sechile amabele, bakithi asisakwazi lokuthi senzeni. Aqala abulawa isiqotho, khathesi sebulawa lilanga, hayi asikwazi ukuthi senze njani. Okhulumayo unamethembe kosikhobo etsholotsho.
Studio 7, ngithanda ukubulisa zonke izisebenzi zika-Studio 7. Ngibulise lesizwe sikamthwakazi. Okhulumayo ngu-Allen Nyathi Gole. Abantu besizwe sikamthwakazi, ndilokukhuthaza ukuthi abantu asike siyazini ukuthi sifunane emhlabeni, sifuna inkululeko, kumbe sifuna ukuhlala sigqilazwa nje laba abantu baseMpumalanga. Ngoba niyabezwa loko bezongena khona ngapha esiNdebeleni, abafuna ukukhulunyelwa bekhulume ngesiNgisi kube sukuyachasiswa, bekhulume ngolimi lwabo lobo kube sukuyachasiswa. Kanti yini inkokeli nansi umqondisi ozakile ngolimi lwesintu, ngolimi elikhulelekile kodwa alifuni ukulandela into elikhululayo, into elifuna elikhipha eGibhithe. Umqondisi wathi yenana, ma umuntu ephuza itiye yeka ukupholisa isinkwa yokusona esithisayo, ukuthisayo yitiye, pholisa itiye ethisayo.
Abalaleli be-Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli, uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo esithi 001-202-465-0318. Siziphethe ngezivela kwamanye amazwe. I-Voice of America ithi abesifazana batshengisele kwele Nigeria izolo besithi bafuna ukungena labo ephalamende njengabesilisa ngokulinganayo. Lo msakazo uthi njalo abafundi bezwekazi le-Afrika ababalekele impi yakwele-Ukraine sebeveze ubunzima obukhulu abahlangane labo ngesikhathi bezama ukuphuma kulelo lizwe. Siziphethe ngebezihamba phambili. Kulabantu ekade behlome ngompopo lamahloka abahlasele endlini yomsekeli kamongameli webandla le-Citizens Coalition for Change, uMnumzana Tendai Biti, phakathi kobusuku namuhla bagamula owesilisa olinda kulindlu walimala kakubi. Umanyano we-United Nations uvote usamukela isinqumo sokusola ele-Russia ngokuhlasela ele-Ukraine, kodwa ele-Zimbabwe libe ngelinye lamazwe akhethe ukungavoti kumbe ukuthatha uhlangothi kulolu daba. abe Zimbabwe abaxotshwe kwelebhilitane ngoba bengelamaphepha kumbe belamacala bazafika eHarare namuhla. Kwanele Mthwakazi, likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.